bona labo bantu abenza ubugwelegwele kathesi bade bevele bebenza. Kodwa ke ukuthi ke ukhitshwe ke emphakathini ukuthi wena lo ugwelegwele according to ZANU-PF kuyabe sekuyikuthi ususilwa kumbe seliqabana linalodwa ngaphakathi bese liqala ke ukuvezana ebantwini. Ikanti ke ubugwelegwele lo baba benzayo kusonto entsha. Thina abanye besivele sikhangelele ukuthi njengoba umthuli Ncube sengena oba uminister of finance okokuqala bekumele reforme i-reserve bank kuqale ukuhamba uMangutsha kufakwe ugovernor omutsha ebesedinga-ke istaff esitsha lesana esikhona sivele silobugwelegwele-ke kuliqiniso kuthiwe ngumlumba kodwa-ke laye kukhuluma ngoba kulama-factions angani adonselana intambo kwezanupiyef.
Ye, mnumzana Mkandla, wena uthini ngalokhu okwenzakala e-reserve bank?
E-reserve bank ngibona ngazani njengesiphala esigcina imali yethu. UMthuli Ncube leyoprofessor lo nguye uminister we-finance waphangisa yena ukugijima kakhulu wathembisa abantu lokhu nalokhu engafundanga i-politics in the country. Engafundanga ipolitics njalo ezezane. He had actually supposed ukuthi khona efundiswe ngepolitics yezane, efundiswe ngepolitics yelizwe. Wasegijima wathembisa abantu lokhu nalokhu. Kathesi kunzima i-operation laphana kumele yenze, he has to clean, egezise laphana khona lokho kukhulunywayo lapha. Ngubaba uNdlovu lapho umnumzane uNdlovu kuliqinisa ukuthi khona ngawaqala yena wakhupha bonke laphana kuyafanana nje lokuthi abefa kusecretary omutsha laphana kumbe kubo-PMSEC kube labantu abatsha bodwa laphana azaqalisa labo bona bebebona yibo abaziyo ukuthi kwenza njani. After that kube sekufana ne-auditing esefakile abantu bakhe se-audita kade kusenziwa yena abana izolo laphathi kuyaphuma khona sokubuya ama-witnesses ababuya sebe-witness ukuthi lokhu kwakuhamba so lokhu kwakuhamba so kuyabe kuqondile lokho. Kathesi ke lo uLumumba ukhuphe okuphakathi inside embizeni phakathi kwendlu yikho akukhuphile ukuthi labo abantu ba-corrupt labo benza lokhu nalokhu wasekathesi besephuma iinyawo zakhe besezinye ngaphandle sesiya ngaphandle ilihlo lakhe selisithi ngaphandle ngalo kulo bantu wase bamkhupha khona lapha ngibone ngazani ukukhutshwa kwalo ndoda lo kuthiwa nguLumumba lo kuza affecta still ngobana kasoziyekela ukukhuluma kuza affecta uzazama ukuncediswa ngabanye sibili abangahambelaniyo nalokho okwade kusenzakala laphana uyumuntu uyabe libone ngazani yena nguye yedomile laphana kathi kulesinye isandla esicathileyo ngemuva.
Ye, okwenzakalayo kukhulunywe ngumlumba lowo kuyatshengisela ukuthi ZANU-PF isidabukane phakathi labasekela umbutho bese kuthiwa labade bevele bekuZANU-PF ilacoste kamnangakho kukhanya ngani sokulokungazwani phakathi. Yikho kokwenza ukuthi-ke umlumba ngaphambilini wayesola umnangagwa namuntu usetshintshile umnangagwa userayithi galabugwelegwele umankuji kawurayithi galabugwelegwele odirector labo lobugwelegwele kuyatshengisela ukuthi sokuyi-power politics sokuliwa ngaphakathi ngoba kulo munye umuntu amqambileyo ukuthi uyingxenye yobugwelegwele lobo lancangasebenze e-reserve bank. Uthe Mkambile wabonakala lowo muntu elo vice president e-addressa kwenye indawo. So kuyatshengisela ukuthi i-power politics namuntu eyisigebenga ngathi uzahamba njani lomsekeli kamongameli esiya-addressa. So kuyatshengisela ukuthi hhayi i-power politics thina babe sebesitshela ukuganga kwabo ngesikhathi bexabana kodwa ngabe ngaxabani babe beganga bewona bebulala ilizwe bengakuvezi kithi. Bakuveza emphakathini ngoba sebexabana.
Ya, mnumzana Mkandla, mphenduke kuwe nxa engasukanga ugovernor we-reserve bank uMangutsha kungasebenzeka yini?
Hayi, okukhona ukuthi khona yena ngokwakhe uMthuli ngamkhuphe sibili uMangutsha sibili ngogodi ethena nxa engaphumanga uMangutsha then yena uMthuli ka-resign yes to resign ngobana ungcolile lwalo baba wathi yena ibhondi nxa lingasebenzanga uzaresigna yena esithembisa lapho umjuru esiya contest ecourt ngaluthi hayi selitshontshela abantu lapha ngakho-ke ulwane wathena lokhu kungakuthe kwehlula mina ngiyaresigna ngasafuna ukuresigna but sokwehlula ngalokho-ke ngaphume-ke laphana sibona i-corruption le ukuthi izabuya njani.
Thise singasavumi angazi ukuthi umnumzana Ndlovu lalelokugcina yini ongaliphosta.
Ye, elokugcina engaliphosta yikuthi-ke eqinisweni siyakwazi iZANU-PF siyehlulekile ekho sithi thina kakubunje lokho kuthiwa yi-national transitional authority okuzabe kubambile ezomnotho kubambile ezombuso kulungiselele ukuthi kube lokhetho olungasoze lutshontshe njengalolu luthanda kutshontshwa. I-ZANU-PF seyehlulekile ikwanisile ukuriga ama-results e-election kodwa i-finalist ukuriga i-economy njalo sozobenelisa ukuyiriga yikho sithi thina-ke njenge-MDC kababumbeke lokho kuthiwa yi-national transitional authority.